Soko izikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kustudio 7 ngesonto mhla zinhlanu kumpambili 2021 ngokips Dube. Endabeni zethu namhlanje, abezempilakahle bathi omunye umkhakha we-COVID-19 uqhamuke kule-South Africa awungatholakali kwele-Zimbabwe.
Abantu kumele bananzelele ukuthi umkhuhlane lwa kumele angasiwuyekele umemetheka.
Abatshayela izimota ezivinjwa nguhulumende bathi baqhubekela phambili besebenza okungekho emthethweni.
Ukuthova kasimanga, lokho esithova bayade abanye abagadayo.
Wenze emaphandleni sixoxa le ndoda efuya amathendele.
Kumele wajayeze ukulala esigwini ngoba ungajayeza ukulala esihlahleni kaningi ayalunywa.
USandra Ndebele uthi uzatshaya kuzwele namhla kusihlwa eDallas, Texas kule Melika.
Sibuye lapho kuzophefoma kuZim Expo.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Labantu abayisitshiyagalolunye 9 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe wathi bafika phose 194 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba umkhuhlane lo usubulele abafika phose 4,466 selokhu kwaqhamuka i-COVID-19 eZimbabwe. Luthi kusukela ngohlolanja lonyaka sekulabantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2,698,632 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Abedlula ingxenye yalaba sebehlatshwe ijekiseni yesibili. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela se-Johns Hopkins University sibika ukuba sekulabantu abedlula izigidi ezingama-200,000 220,000,000 asebebanjwe umkhuhlane lo, wabhubha abedlula izigidi ezine lengxenye 4.6 million emhlabeni wonke jikelele. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kumemetheka imikhakha etshiyeneyo yegciwane le-COVID-19 ekuqela we-Delta, Alpha, Beta, Gamma le-C.1.2 otholakala kwele-South Africa namanye amazwe. Obona ngokuhlolwa kwemigaga etshiyeneyo uDokotela Raina Simbi ongumqondisi we-Laboratory Services eZimbabwe utshele iphephandaba le-Sunday Mail ukuba umkhakha we-Delta yiwo omemetheka ukwedlula eminye kweleZimbabwe. Uthi umkhakha we-C.1.2 kawungatholakali elizweni. Usikhuchamfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo hospital, uthi kuqakathekile ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Into eqakathekile ukuthi ubekwazi ukuthi ubhubhane lolo lwe-coronavirus lolu aluyazakala ukuthi lwavelela ngaphi, njalo umkhuhlane omubi kakhulu ofike ebantwini. Yikho abantu kumele bananzelele ukuthi umkhuhlane lwa kumele angasiwuyekele umeme, ngoba nxa umemetheka yikho lapho kuphuma khona imikhakha emitsha enjengabo C12 laba asebekhona. Nxa abantu lokhu behlangana esikwenzayo esikutsho khona okube senza esiminye eminye, ubhubhane lolu luyayenza ubhubhiswana, luyenza imikhakha. Yikho okuqakatheke ukuthi singaze sahlangana singabantu sisenze isiminye eminye, ngoba siyabe sithelelana umkhakhalo usiya phambili.
Usikhuchamfundo Solwayo Ngwenya ngumqondisi wesibhedlela sempilo hospital sixoxe laye ekobulawayo. Izakhamizi zakobulawayo ziyakhonona ngesigwebo esethulwe nguhulumende esivimba uzulu ukuba engagadi izimota ezingekho phansi kwenkampani yeZimbabwe United Passenger Company kumbe iZUPCO. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abantu abagada izimota lezi ezaziwa ngokuthi imshika-shika bahlawuliswa inkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe i$2,000. Ukumiswa kwamakhombi angekho ngaphansi kwekampani yeZukho sekuthiye abantu abaningi bengela msebenzi okubangela ukuthi basebenze okungekho emthethweni. Umnumzana Ambrose Sivindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi ebulawa yeProgressive Residents Association, uthi umthetho lo ofakiweyo unzima kakhulu ebantwini.
Well, umthetho lo ukuthi kubotshwe abantu abagada imota lezi zingasoza kwezukho buhlungu kakhulu, ngoba abantu babe sebegada lezo mota ngenxa yokuthi uzukho udonsa inyawo kenelisa ubanathala abantu ngesikhathi. And sinanzelebana kule curfew futhi I think ama-legislators ama-authorities abaye bakucabangise kuhle, ngoba sibona ngathi lapha sokuhlukumeza abantu.
Lokhu kusekelwa ngomnumzana Gift Sibanda, omunye wabatshayela amakhombi angekho phansi kwekampani yezukho.
Yokubophana vele ngingacabangelani futhi yabona khathi esincakunje kufanele ukuthi ngabe wonke umuntu omnyama lebiko ukuthiwa Zimbabwe open. Manje ngingasoyithiwa Zimbabwe open for business kuzukho kuphela, so yekudule lapho.
Umnumzana Melusi Mpofu, omunye wabatshayeli bemshikashika, uthi amapholisa yiwo abaqedela imali ngoba lapha abahlangana labo khona bayayifuna.
Akuyafiwa abantu abasele ebhule lapha, akuyafiwa kuthi bethi sidle ngapha sikwazi. Road block after road block, less than 100 meters road block. Nxa ufika road block sonele ukhiphe imali. Imoto imaphepha akwanile, ilayisensi ikhona, abantu bale social distance bahleli nga-3-3 emasithini bagqokile amamaski. Nxa bengena siyabasanitize, kodwa basithwalele ubhulo kuzukwe nalo abayawu-social distance.
Esinye isakhamuzi sakubulawayo, umnumzana Thembelani Dube, uthi inkampani kaZupco ayila mabhasi ayeneleyo angathwala abantu bonke.
UZupco yikampani engela mabhasi aqondanelayo amanengi. Ukuthi abantu bazabotshwa nxa bethe bagade ezinye izimota ezingekho ngaphansi kophahla lukaZupco kayisiyonto eqondileyo, njalo asiyonto ezasiza ngenxa yokuthi abantu baningi kakhulu okwedlula amabhasi akhona. Izikolo zivulwa nje, abantwana bazagcwala ezindaweni ezitshiyeneyo, njalo uZupco kangeni kwamanye amalokishi nxa isuka kwamanye amalokishi iqonde edorobheni kuphela. Ngokunjalo-ke kubangela ukuthi kube lokusilela kwe-transport.
Umnumzana Future Maphosa, omunye njalo wabatshayeli, uthi lokhu bethwala abantu loba bethwaliswa nzima nguhulumende.
Kodwa ukuthova kasimanga, lokho esithova abanye abagadayo abayesabayo abayekele.
Abantu abaningi sebehamba umango omude besuka ezindlini zabo besiya emsebenzini ngenxa yokusilela kwamabhasi ezukho. Uhulumende uthi usethenga amanye amabhasi ukwenzela ukulungisa uhlupho lokuthwala uzulu.
Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Manje sokuluhlelo lwezomaphandleni.
Uthina Senkomo ngihlala eMashala, Mashala Village. Mashala Village eAndawange district. Una iwange isemathepeli North province. Lapha ngizakhuluma ngokufika kwamathendele. Lapha ngamathendele angamakhulu namathumi amathathu.
Ye, akusitshele okuningi ngodaba lolu babankulu.
Amathendele lawa manika ukudla ugoqela indawuthi amabele umumbu kanye lesanflawa. Amathendele awafakisa ngokuma ukudla njalo wona ekuthanda yikho ukudla akuthandayo. Amathendele lawa asala esidini sawo sizinisela lesisi lapha. Kumele uwajayeze ukulala esigwini, ngoba ungajayeza ukulala esihlahleni kaninginingi ayalunywa. So isigugu siyenza ifanise ukuhlala kuhle ungalunywa, ngoba ziwalibona sesensi iyisensi le fosi lomnyango lo evala khona. Ukufuna kwamathendelo kuyafana lokwenkukhu, awusiyananga wona futhi linjalo. Kathandi msindo afuna ebe yiwo wodwa abanga umsindo, ngoba wona abanga umsindo. Sona kathandi msindo. Amathende lawa abekela amaqanda, izigu zamaqanda nanzi la, izigu zamaqanda ezisezula izigusani izonenezi anayenza khona yafabekelela khona lapha bekela khona izigu zonenezi kanyengi ningi amathendela abekela ndawonye
nga ungathi njengami ngizalo ukuthi ngingangisiyanisa inumber efika ethumi nanhlanu kumbe amathumi amabili 20 yiyo nyamba njawuthiya so ngifuya ngafuya then ngenze njani ngithengise ngishiye inumber nale yamathumi amabili sonke ngizalo ukuthiya amahlanu abe yo amathumi then ngifika zezi ithumi elilodwa nanhlanu ithumi sonke la yisisini abebekela khonapho endaweni zonezi bafake bekuma khona khonapha then ngikuthi kunjalo ona aqala ukubekela kunyanga kalwezi ngesikhathi sezulu kunyanga kalwezi ekuma ngemfufu lapho elima khona izulu so ona abekela lapho eliqala khona izulu esima lapho elima khona izulu so kathesi lamathendele omnyaka ophelileyo angabe fika amathumi amabili then lawa abanye babonayo abagcwele lapha nabantwana abantwana laba baqale ukukhula ngoJanuwari yiyo ngathi athi ifesi bethi yami then kuthethe ukubamba uFebruwari kwazenza amathendele afika 100 then kuthethe ukubamba kathesi amanye athi loko ngihamba bebebeze bathengisa amancane ngaso kula inyanga ezimbili or ezintathu abantu bade bebuyafike bezothenga njalo nya ngiwathengisa elilodwa i-7 US or 700 bond RTGS yimali engiwathengisa ngawo.
Siyakuzwa kakhulu Sibili, kukhanya ngazani isikhathi sesesiliwa ngumangoye phongaphosa nje amafitshane khonapho
amathendeni lawa inyama yangikhona imnandi nga ufuna ukuyiza ubunandi kumele uthenge uzeke uthi imnandi njani especially nxa uthenga lawo asanda ukhula lawo njakathesi azalwe eminyakeni kaJanuwari ngase siyabamba uJuni abe sekwanisa 6 months jumba uJulayi 7 months yinyama emnandi leyo ngoba iyabe isafresh.
Lamdla kuhlelo lwezemaphandleni besixoxa lomnumzana Thino Senkomo ohlala ewange esabeleni seMatoren North. Asihlanganeni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo.
Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Associated Press ibika ukuba amasotsha asehlune intambo zombuso kwele Guinea. Okukhela abenze lokhu nguColonel Mamadou Dombouya osevale ngqi imincele yonke. Akwaziwa ukuba ukuphi kumongameli Alpha Conde. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba inkokheli yezintolongo kwele South Africa isikhulule owayengumongameli uMnumzana Jacob Zuma okubikwa ukuthi kaphilanga kahle. UZuma usanda kwelatshwa esibhedlela eJohannesburg. Akwaziwa ukuba uphethwe yini. Wagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwenyanga ezilitshumi lanhlanu 15 months kulandela ukwetheswa kwakhe icala nokudelela umthethwandaba. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
esiyibomandla
baba mkhulu
babelobola.
Namhla sixoxa ngesikhumbuzo senkosi uMzilikazi watsho namhla zinhlanu kumpandula ngomnyaka ka-1868. Isikhumbuzo lesi esixoxwe ngubulelani lobhengula Khumalo lenhlanganiso ezijiyeneyo senziwe izolo eBlue Haven eMidrand kwele South Africa. Ubulelani lobhengula Khumalo wakhethwa ngumndeni wakoKhumalo uba yinkosi yesizwe sikamthwakazi. Inkosi uBulelani lobhengula ukhuthaze abantu ukuba balandele okwenziwa nguMzilikazi.
Wena ngumdini, but you must protect your visitor with your life. That is the spirit esikhuluma ngaso senkosi yasemsasandlela uMzilikazi kaMashobane. Inzalo yakhe phela uBulelani kaMzilikazi ngenzi kafana ufana kampanga umpanga kanje kunjuba kalobhengula.
unkosikazi Corence Mkhosi Ncube obephethe umcimbi lo ukudaze uba abatsha bazazi abadabuka khona.
Intsha yalamuhla imele yazi ukuthi kufanele siqhubekele phambili sisakha isizwe sikamthwakazi, siqhubekele phambili sitshengisa ubuntu lenhlonipho kuye wonke oyingxenye yesizwe sikamthwakazi. Siyayikhumbula inkosi yethu uMzilikazi ngokwakha isizwe esihle esilabantu abalembeko abalenhlonipho. Siyisigiya sithi intsha kayifunde lapho.
Isikhulumeli senkosi uMnumzana Bonman Khumalo uthi kuqakathekile ukwenza isikhumbuzo sikaMzilikazi.
Kubaluleke kakhulu ukuthi nje sizwe ngoba uNkosi uMzilikazi yabumba lesi sizwe sikamthwakazi, isibumba ngenhlanga eziningi kwithe bathi 13. Yikho kubaluleke kakhulu kithi ukuthi ukukhothama kwayinkosi ukukhumbula iminyaka ngeminyaka esizalayo. Kubaluleke kakhulu esizweni, umsunguli wesizwe, sizohlala siyikhumbula inkosi yakithi njalo nje.
Singathi-ke kwini okungathi kuqakatheke kakhulu ukuthi abantu bangakukhumbula ngoMzilikazi kwaMthwakazi?
Wabayekela abantu benza amasiko abo, wabayekela abantu bakhuluma indimi zabo, njengobana ngisho ukuthi cishe zingu-30. Ngingathi mangithi mina injelele omalaba yibo ababevele siphethe injelele inkosi uMzilikazi ifika kulela lelizwe. Yabayekela omalaba bayiphatha injelele nalamthatha yonke injelele iphethwe ngoNcube. Wahlonipha isiko labantu uMzilikazi, abangafike okwayo bacindezela, abafike bakudilizise yonke into yakho bathi into yakho yini. Kodwa uMzilikazi wathi lina koNcube njengobana likwazi ukuthi umkhubalo wokukhulekela izulu enjelele wathi qhubeka nini.
Njengoba seZimbabwe kwakungazani kuyavinjwa ukuba ubulelani lobhengo lakho uMalo agcotshwe. So ke selingaphi ngodaba lolo?
Usadlala ipolitiki wewe eMzilikazi. Kodwa eqinisweni ukuthi ngolunye usuku sifisa ukuthi kuyokuhlalwe phansi kukhulume. Ubukhosi abuyilimazi ipolitiki, ubukhosi abuyithathi indawo yepolitiki. Yikho ke kukhona ukuthi kuphakamisa isizwe. Esibona ukuthi lo hulumende laye ngumlando wakhe ukuphakamisa isizwe, futhi asetshenziswayo ukuthi impilo zabantu zibe ngcono.
Hayi esimalapha okwalamhlanje kudaba lwethu lwezamasiko nokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Zihlo zenkosi ezithandekileyo, siyibonge uNkulunkulu ndawonye ukusinika lesi sipho sempilo ukuthi phakathi kobunzima obungaka thina abanye sisaphilile. Bonga uNkulunkulu ngokuthi usaphilile. Sizakhangela ilizwi encwadini yezenzo zabapostoli isahluko ngesika 6 ivesi siyabala u 1, 2, no 3. Kufundeka kanje: kwathi ngaleyo mihla abafundi sebanda, kwavela ukukhonona kubajuda abakhuluma isigreki namahebheru ngokuthi abafelokazi bakubo bayancishwa ekwabelweni kwemihla ngemihla. 2. Abayishumi nambili base bebiza ibandla labafundi bathi akukuhle ukuba thina sishiye izwi likaNkulunkulu sikhonze ematafuleni. 3. Funani ke phakathi kwenu bazalwane amadoda ayisikhombisa anodumo oluhle agcwele umoya nokuhlakanipha esingawamisela lowo msebenzi. Uyazi iBhayibheli limnandi ngakholokho ukuthi kali chayi inja lifihle umphimbo. Likhuluma indaba njengoba injalo, kuthi ke laba abanye abakuthatha ngendlela ezingayisizo baphaphatheke balahleke. Namhlanje ilizwi leli likhuluma ngokuthi kwakukhona ukukhonona kubajuda ababekhuluma isigreki, bekhonona ngalokho kwakusenziwa ngamajuda ayekhuluma isihebheru, bekhonona ngokuthi abafelokazi bakubo bayancitshwa ekwabelweni kwemihla ngemihla. okhulu lapha ayisiko ukuthi yilamaJuda ayikhuluma isiGreek lala ayikhuluma isiHebheru. Kodwa ikuthi abafelokazi balamaJuda amanye babencitshwa ekwabelweni kwemihla ngemihla. Labe sibale khona kuthiwa abafelokazi. Phela umuntu ongufelokazi ukhangelelwa izikhathi eziningi kananzwa. Ngakhangelwa njengomuntu olelizwi. Lanxa kuyimhlanu kwesinye isikhathi bakhohlakala ukuthi babizwe ukuthi bazofaka imbono yabo kulowo mhlangano engabe yabo kukhulunywa ngani. Kube sekusithi-ke nxa sekwabiwa lokho okwabiwayo babe sebencintshwa ngobana abantu kabalazwelo. Umfelokazi lapha singamthatha nje sithi ingabe umuntu onjani oswelayo ufananiswa lomfelokazi ongelalutho ongelalizwi oza kuthi nxa ekhuluma kuthiwe laye lo uyahlupha ngobana vele lokhu kwakukhona isikhathi sabo Petro ukwehlukanisa abantu ngamazinga langezigaba abayizo empilweni kuthiwa babencitshwa-ke benganikwa lokho okumele bakuthole ukuthi bazuze ukuphila. Wena lapho hlezi khona kambe abafelokazi izintandane labampofu abaswelayo kababandlululwa yini kabancitshwa yini izinto ezenza ubana impilo zabo zemihla ngemihla zibe ngcono. Kubuhlungu-ke nxa sekuza kwenzakala kuwakini kumnandi nxa kusenzakala kulowo othi asiwakini. Abafelokazi, intandane, abampofu, abagogekileyo bayingxenye yokuphila. Kumele nxa kusatshiwa izinto labo babelwe bangaze babandlululwa. Asikhuleke Baba Thixo Engcwele, sinike ingqondo ehlakaniphileyo engabandlululi muntu ngoba eyikho lokhu ayikho khona hathi mhlawumbe ngokuthanda kwakhe kodwa ngokuthi kwenzakala nje. Uhlelela kusukela manje uzobona phakathi. Amen.
Lolove kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingani tshona njani umthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMaigobe. Namhlanje sixoxa lo mtakama Mkandla umsizi K. Usanda ukukhipha ingoma engaphansi ukuthi ihloko esithi Find Me. Usebenze lo mhlabeleli odabuka kwele Brazil uRosen.
You won't stop, you say you won't stay. You've got so much stuff on your mind. You say you come free, you say that you need it. You've got so much stuff on your mind. You wanna explore, you wanna be alone. You miss who you were before. I want you to stay, but oh.
Ingoma ka Mrs. K featuring Rosen, Find Me. Mrs. K ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshela okuningi ngale ngoma.
Ngiyajabula kakhulu ukuba lawe lapha fowethu. Ingoma leyi ethi Find Me yingoma ekujonra ye dance music, yingoma yothando ekhuluma ngokubekezelela umuntu othandana laye.
Uke wasebenza labe iqembu le Drunky Daniels labo badabuka kwele Brazil. Kuyini okwenza ukuthi ufise ukusebenza laba dabuka phesheya abakhuluma isiPortuguese, ulimi vele olungakhulunywa kwele Zimbabwe?
Nganzelela ukuthi umhlaba omkhulu mfowethu, njalo abantu bangathakazelela umculo wami engiwenzayo emhlabeni wonke jikelele. Ngaba lenhlanhla ukuthi ngixhumane le Drunky Daniels ngomnyaka ka-2019 ngisasebenza ingoma leyo okuthiwa nguHappy, okuyiyo ingoma eyayenza iRosen yabangazi njalo yafisa ukusebenza lami.
Wathi ngokubamba umlomo bafo. Z zilukandaba zikuhlelo lwabatsha silo mzizik umjaka mamkandla singakaqhubekeli phambili ngohlelo asizweni enye ingoma eka mzizik ephansi kwesihloko esithi ngokwakithi lokho
Banzala, Utumlilo, Gasso, I've always been caught and out of control. I promise these sweet gamma, my
Ingoma kaMsizik uthi ngokwakithi lokhu bafotshela uZulu okunengi ngale ngoma.
Ibi official single kaMsizik yesibili ngomnyaka ka-2021 bengigiya ngalesi sipho engilaso esokuhlabela. Yona ingoma ekhulumayo njalo ekhuthaza. Loba ungubani ziqhenye ngalokho oyikho khona ziqhenye ngesipho olaso regardless of what you do or who you are
hayi isikhathi sesesidliwe ngumangoyi gciba lingxoxo phosela amazwi akho okugcina Mrs. K
abafisa ukulalela ingoma zika Mrs. K zikhona kuwo wonke ama music streaming platforms adumileyo njalo Mrs. K uyatholakala ebulenjini kuma social media network.
Hayi ntaka mamkandla ngiyabonga ngokungena kuhlelo. Zilukandaba sesifikele emaphethelweni ohlelo lwethu lwanamhlanje. Uthi ngilichiye ke lilalela ingoma eka Mzizik uthi ngokwakithi lokhu zodibana ngolwesibili kuhlelo lwe Life Talk as the connection. Olubalulisayo igama ngumayi bobe. Bye bye.
Namhla sikhoxa njalo lomculi olodumo uSandra Ndebele oseDallas, Texas kumbuthano weZim Expo.
Bengihamba lomzo 7 lo Turkey Vibes lo Jurassic Now.
So lichove njani akusethe?
Ah siyaphefoma namhlanje ntambama kakhulu amalanga ladlileyo amanye kade sesiphoma ukuthi into zenyarazo izolade kungeye gospel lapha kade kuphefoma khona ubaba umanyeruke so la simbukelile and then namhlanje lidindindi
kwabe kufiwa
kebe kufiwa
ye siyabona ulo mculo ngathi ule ngoma entsha akusele ngayo sathu
ingoma yami ithi Touch Me Not sebenze lo bhuti waseZimbabwe sakhula sonke okuthiwa nguNox Nguni kodwa usehlala eSouth Africa. So I went to South Africa sa recorda sonke ingoma le video 3 months back and ingoma yangkhona iphumile and ngibone sidla amahabule kodwa ngicela ngibonga kakhulu abalandeli bami kakhulu because babayenza ukuthi ingoma le iyazakale lokuthi idume kangaka lokuthi ichise kanje.
Ke itholakala ngapi? Ubatshela abantu sebili ukuze bayilandele bayithathe.
Ikhona kuma online stores onke, ikhona iTunes, ikhona ku TuneCo and i-video ningayobukela nje ku YouTube.
Ye, so nxa umuntu efuna ukuthi angene khona ngale utypani, uyabhala edini.
USandra Ndebele kuphela uthi dlala ithi new release. Yakhiphume kodwa ingoma ethi Touch Me Not.
Wakuchule phela kancane.
Mandlula bathalaza kodwa Touch Me Not. Bebe mbona njalo njalo. Suku zonke. Bona bebe mbona njalo njalo. Wena lawe. Bethalaza njalo. Amalanga wonke. Thank you very much, yabo.
Lo nguSandra Ndebele umculi olodumo ebesixoxa naye eseDallas, Texas khonapha kule Melika. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abezempilakahle bathi omunye umkhakha we-COVID-19 oqhamuke kule South Africa awungatholakali kwele Zimbabwe. Abatshayela izimota ezivinjwa nguhulumende bathi baqhubekela phambili besebenza okungekho emthethweni. Umculi olodumo uSandra Ndebele uthi uzadokozisa abantu abaningi eDallas, Texas namhla kusihlwa kwele Melika. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje ngolivalelisayo ngo-52.
Yeah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.